ababili laba babotshwe mhlaka 28 Nkwenkwezi enkundleni yendizamshina e-Robert Gabriel Mugabe International Airport bevela kwele Maldives. Emhlanganweni lapho ababikwa bebefundiswa indlela zokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngabenhlanganiso ye-Center for Applied Nonviolent Action Strategies, CANVAS, yakwele Serbia. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba beke basala bevalelwe ngemva kokukhululwa ngesibambiso sebhewu kwabanye babo abahlanu ngolwesine lweviki edluleyo. UNyampinda ungumqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazana abasemajele e-Female Prisoners Support Trust, ukuthi udewa ungumqondisi we-Women Academy for Leadership and Political Excellency. Idale lithi ababili laba kumele bahlawule imali eyinkulungwane eyodwa yama-RTGS, i-1000 RTGS, baye emapholiseni nsuku zonke, bangahluphani labafakazi bakahulumende, njalo behlale emizini kukheli abazinikeze uhulumende. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Mlungisi Moyo uthi ukhathazekile kakhulu ngokubotshwa kwabalela amalungelo oluntu.
Njalo nxa sinanzelela ukuthi ezikhathini eziningi amacala kula cala elibambekayo liyabe lenziwe ngalaba abantu, kuyadanisa kakhulu, kutshengisa ukuthi laba ababusayo kuyibo ababencindezela abantu ngesikhathi sikaMgabe. Njalo sikukhayelela ukuthi into ezabangcolisa international community nxa sesikhangela ngendaba zema-human rights.
UMnumzana Charles Nyoni, ingcwethi ecubungulana ngezombusazwe, uthi ukubotshwa kwabalela amalungelo oluntu sokumele kulwiswe emithethwandaba.
Ukubotshwa okwenza abantu abalela amalungelo kuleyilizwe laseZimbabwe nje kusitshengisa nje okusegcekeni ukuthi uhulumende kaMnangagwa lonje uzimisele nje ukuncindezela njalo ukuvala le esingayithi yispesi yethu thina abalela amalungelo kaZulu. Njalo uhulumende lo ungwesi ukwedlula uhulumende owayekhona owayekhokhelwa nguMgabe, ngoba lo nje uzimisele ukubulala abantwana bakaZulu njalo ukuchitha igazi vele kadondi njalo kacabange kabili ngakho nje.
Ulungile Nkiwane oyintathathi izindaba uthi uhulumende sokumele ahlale phansi akhulumisane nabenhlanganiso zamalungelo oluntu bavumelane iziqondiso zokulawula ukusebenza kwazo.
Ngendlela izinto esihamba ngayo lapha eZimbabwe sokumele uhulumende afake i-framework ekuthi abalwela ululungelo labantu babona ukuthi basebenze njani, besuka ngaphi besiyafika ngayo. Ngoba indlela esihamba ngayo ngokuthi manxa bona sebesenza imisebenzi yabo ngendlela eqoqekileyo, uhulumende yabe sebebona ngazani sebemnyathela amazwane. Njalo kunjalo siyakhuthaza ukuthi uhulumende afake at least i-framework ezaguide ama-operation.
Kodwa abanye bathi uhulumende ngabe eqondile nxa ehlola indlela lezinhlanganiso ezisebenza ngayo ngoba ehlose ukuvikela uZulu. Inkosikazi Velaphi Ncube isakamuzi seHarare uthi uhulumende uqondile nxa ehlolisisa indlela lezinhlanganiso ezisebenza ngayo ngoba ekuqaleni komnyaka kwaba lezinye inhlanganiso ezivela amalungelo oluntu ezaphatheka kudlakela olugcine lusiba lomonakalo okubhidlizwa kwempahla elizweni.
Mina ngibona ngani nxa uhulumende uhlolisisa inhlanganiso zalabo abalwela amalungelo oluntu kwenza kuhle, ngoba lokhu ngabe kuyindlela yokuvikela uZulu ngenxa yokuthi akwaziwa ukuthi abantu laba nxa bephuma ngaphandle kwelizwe bayakwenzani. Ngakho-ke akumelanga kusole lokho kwenziwa uhulumende.
Lokhu kungezwani phakathi kukahulumende nabenhlanganiso ezizela amalungelo oluntu kuza ngesikhathi isimo elizweni siqhubeka sisiba sibi ngamandla kubangela ukuqonga kwentengo yempahla lokudla ezitolo. Lokhu kufuthelana elizweni sekengezelwe kwethuselwa kwamabandla aphikisayo ngokukhuthaza ukutshengisela phezu kokubhidlika komnotho welizwe. Lokhu kufuthelana elizweni sokwengezelelwa kwethuselwa kwamabandla aphikisayo ngokukhuthaza ukutshengisela phezu kokubhidlika komnotho welizwe, uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engathathi amanyathelo akhanyayo okulungisisa lesi simo. Mele iStudio 7 seHarare, ngu Gibson Bebe.